Yebo, ngizangena kukhetho eluzenza kalamhla ka 26 March. Ngizabe ngilabo mama abathathu engizancintisana labo lo baba oyedwa. Umama oqala nguMary Ncube oweZANU PF. Owesibili abe nguEsnath Khumalo weRTZ. Kube sokusithi olandelayo omunye kube nguVisitor Ndebele weMDC Alliance. Kube sokusithi ubaba ngowezaphu uCasper Sibanda. Yibo abantu engizancintisana labo kukhetho lwama-by-election oluzayenzakala mhla ka 26 March. Ngendlela i-electorate eyazonda ngayo ngesikhathi ngikhutshwa esikhundleni bayangithembisa ukuthi hayi bazangibisela ngoba ngingumuntu owayesebenza kuhle labo.
Khona vele ukususwa esikhundleni sakho wakubona kulungile yini?
Ukususwa kwami esikhundleni ngawona kuyinto engaqondanga kakhulu ngoba kwa-violator abantu abangivotelayo i-electorate yibo abangivotelayo basala bengelamkhokheli ngesikhathi sokuthi bona bekhangelela ukuncediswa yimi kodwa babona sengikhuthiwe basala sekungasela muntu obancedisayo. Mina ngakubona kuyinto embi kakhulu, kuyinto engekho emthethweni, njalo ngikhitshwa libandla engangingahambi lalo. Ngakubona kuyindlela yokuhlukumeza isigaba, lokuhlukumeza mina njengomama owayekhethwe ngabantu ukuthi ngiyebamela. Bengithemba, bengazi futhi ukuthi ngisebenza labo kuhle, njalo kuyi-second term yami. Kodwa ngiyakubona ukuthi ngendlela abantu esigabeni sami abazonda ngayo ngendlela engakhuthwa ngayo, hayi ngibona bezangibise esikhundleni sami, ngibuyele futhi njalo ngibabambe ewadini, sebenze labo ewadini. Ngibona abantu ngendlela okwenza ngayo bazonda kakhulu ngoba umuntu wangikhipha esikhundleni angingenanga ngebizo lephathi yakhe. Mina ngibona engani hayi konke kuzolunga mhla ka 26. I'm very confident enough ukuthi hayi ngiyabuyela ngiphinde ngibakhokhelele kuze kuyefika isikhathi kuvalwa sesilungiselela ukhetho oluzayo ngo-2023.
Aqhubeka njani amalungiselelo njalo lethemba lokuthi unganqoba yini? Sesikhangela abanye oncintisana la.
Amalungiselelo okhetho oluza kuba khona hayi ayahamba ngendlela eqondileyo ngoba kathesi ngilungisa ama-flyers lama-posters lama-t-shirts then sesizawenza i-launch ukuthi siqalise ukuyenza i-dot. Bona amalungiselelo aza kuba mahle kakhulu labantu bayaparticipate and abantu bayacooperate loba sokube le-change ye-name le-color but abantu they are cooperating.